uzulu kufanele akukhangele ukuthi ukudubeka akwenzayo kungaqedwa nguye ngumuntu kumbe ngithi kungaqedwa ngumuntu ngamunye ngamunye ngoba nxa udubeka phela akutsho ukuthi nxa ungavotela uMP kusasa impilo yakho sezaba iyavuka singcono akutsho ukuthi nxa udubeka ungavotela ukhansela impilo yakho sezavuka singcono kufanele ukuthi sikhangele ukuthi kambe nguquko bani esiyithenjiswa yilabo abantu bafuna ukusikhokhela kwezombusazo kambe siyakholwa yini ukuthi inguquko leyo ingasinikeza kukhona njalo singaze sakholwa kakhulu into esizivala ku-social media njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibona kuma-videos ngoba abaningi nxa besiya kuma-videos babe sebetsheliwe ukuthi hamba ku-video ufike wakhulume kanje olaleleyo sezakholwa ekholwa umuntu osemsebenzini nje kuphela kodwa kufanele ukuthi siqale sikukhangele sibone ukuthi njengamaZimbabwe okuyikho esikufunayo esifuna kulunge kuyiwo sikhangele khonoko sithi rally around ukwenzela ukuthi lowo ozabuya esithi kona ufuna ukulungisa simbone ekhuluma esikukhangeleleyo ngamehlo okuseduzane lakhe hayi lokhana into esingayiboniyo ngoba ukuphila kwensuku zonke ngensuku ngensuku sibona into ezihlukeneyo abanye sisukele kupolitiki isikhathi eside kakhulu kuzafica ukuthi sathi sicala ngo-1980 ilizwe leli lalimi kuhle kakhulu lalilento yonke imisebenzi khona asitshengisi ukuthi singalungisa njani ukuthi lokho kubuyele kodwa esikukhangeleyo isikhathi esiningathesi la ma-leaders awepolitiki saze azifaka ukuthi yena angaba sesihlalweni usesiba ngokungunkulunkulu okuncane kasakhangeli abantu ngezinhlupho zabo ukuthi uzabalungisela njani kodwa ke abantu nxa bebaningi bayalungisa yikho ubona esintwini kuthiwa nxa ufuna ukuthi ulime utshaye amabele bana la mabele amaningi okwenzela ukuthi ubize abantu elimeni lisebenze libaningi yikho ubona isikhathi esiningi nxa usenza ama-illustration ungafaka inyanda yotshani kumbe inyanda yezigojwana ngake wayiqamula but esisodwa uyasiqamula asibeni yinyanda cabange sibe lombono wodwa sifuce into eyodwa esiyifunayo nxa sikholwa ukuthi izanu yiyo esincindezelayo kasibambaneni singaze saphongukwenza izinto ke mahlayana sibambaneni sihlale phansi from family level sibekwazi ukuthi uhlupho lwethu luvelela kuzanu sikuxoxe yonke indawo emachurchi sikuxoxe yonke indawo ezimfeni singakadingi ukuthi kona sizakhokhelwa mbani
ngamafitshane ungathi uZulu kumele enzeni kumbe akhangeleleni
well mina ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu yikuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe nombono munye becabanga ngendlela efana nayo khathesi ngibone ngani uningi soluyilwana lokuthi mina lami ngizatholani nxa kungabanje akusasupportwa icause kodwa sokusupportwa umuntu ekhangelela ukuthi ngingalandela lokhu ngizathola lokhu ngingalandela lokhu ngizathola lokhu yikho ufica ukuthi kuzahlala kulo mbango kakhulu between opposition le-ZANU PF i-ZANU PF idefenda lokhu esiyavele eyahlala phezu kwakho ekona nsuku zonke laba abe-opposition labo badinga ukuthi sisiyafika kwamphana kufanele sizalungisa yebo kodwa sifuna ukuthola lokhuyani so akusela mdladlalwana owokuthi abantu balwela ukuthi into zonke ziqonde phela abantwana nabazukulu sokuyikuzilungisela khathesi okwakhathesi ukuthi kulungele khathesi ngaleso sizathu mbonani siseselo mango ukuthi indaba leyo siyilungise